siyabonga Marvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 19 kuNhlangula 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyini ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso egoqela amabandla ezombusazo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ezibiza ngokuthi Thajamuka sesijikile. Ithi izaqhubekela phambili ngomkhankaso wayo wokukhuthaza uhulumende ukuthi alungise umnotho welizwe.
Eyezamiswa ngamaphoyisa lawa athunywayo ngohulumende kamgadi kuba nabo abanawo babo bayakhala lokho kokuthi bobha lokusithaya ngiwoelebuka ngazikotshe kodwa phandle kuyaqala abantu abazekhona yibona laba abakhala yibo ababelokhuleaphambili.
Iningi lezakhamizi zenkayi ku-ward 20 ziyakhonona ngendlela abantu abavela kwezinye izigaba abayabelwa ngayo indawo zokwakha imizi zisithi kakusetshenziswa ndawonye lezinye inkokheli.
Udubo lokuhlaliswa kwabantu olukhona yilolo lokuthi usobhuku uyaphume nguye yedwa yena kumele baphume bebane bekhulume necommunity abahlali bakusona leso sigaba ukuthi umuntu lothi uzodinga indawo singambeka ngaphi uzabona umuntu useyakhile endaweni yabanika.
Indlala ibikwa ilokhu iphazamisa kakhulu impilakahle yabantu abaphila legcikwane elibangela ingculaza ele-HIV ngesikhathi imithi kanye lamanye amaphilisi kusilela elizweni. Njengenjayelo sizalithulela eziphathelane labatsha selontungameli Nkomo we-Studio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso egoqela amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ezibiza ngokuthi yiThajamuka sesijikile. Ithi izaqhubekela phambili ngomkhankaso wayo wokukhuthaza uhulumende ukuthi alungise umnotho welizwe njalo eqhubeke ngemizamo yokudinga umnumzana iTayi Dzamara owanyamalala ngomnyaka odluleyo. Amapholisa asanda ukubopha amanye amalunga alinhlanganiso kanye lokuchitha-chitha imihlangano yabo embalwa evame ukuqhutshwa egcekeni le-Africa Unity Square eHarare. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba siqale ngokubuza elinye ilunga lalinhlanganiso umnumzana Charles Nyoni owayesebenza lo mnumzana Dzamara ukuthi asichazisele ngenjongo yenhlanganiso yakhe.
Into ekhona kathesi ngeyokuthi sahlala phansi sasesibona ukuthi uDzamara wayenezinto ayezibhalile kupetition yakhe yokuqala ezibhalela umongameli weZimbabwe uRobert Mugabe ekhala ngazo ukuthi abantu ngabeZimbabwe bayizikhalazo zabo lezi. So kuThajamuka sesijikile sasesizithatha izibhuku ezi sathi hhayi asikamelanga siphongukhangela udaba lukaDzamara engumuntu ngamuntu kodwa kasikukhangeleni nje konke kanye kanye ukuthi hhayi yinto into esizifunayo yinto yizi lezi zibhuku sahle siwelelana nje nama-civic organization nama-TPOs nama-political parties wonke athenyeyo ukuthi hhayi asibe ne-one ibhuku lokuhlabela esingahlabela kile sonke ukuhlengisa ukuthi kungabala nokuthi kuvela ngathi kodwa sabe sesihlabela ingoma eyi-one ingoma esawelelana yena kuyo masekusiba nguThajamuka.
Amapholisa hleze lichitha-chitha abanye benu bebotshwa abanye besithi bayatshaywa. Lizawuqhuba kuze kube nini lo mkhankaso?
Sizawuqhuba kuze kube nini nanini asiyeke samiswa ngamapholisa lawa athunywayo ngohulumende kamgadi kuba nabo abanawo babo bayakhala lokho kokuthi bobha lokusithaya ngeke wasibisele emuva ngazikotshe kodwa phandle kuyaqala abantu abazekhona yibona laba abakhala yibo ababelokhu besifa impiaphambili kuze kufike lapha esiyafika khona ukuthi into esizifunayo kuhulumende kamgazi siya-accept.
Imisakazo kanye lamaphephandaba kahulumende athi lina liphiwe imali ngohulumende bamazwe aphetsheya kungabe kukhona elikuphiweyo yini njalo ingabe khona olithumileyo?
Leyo yingoma eyakudala abavela beyihlabela vele kusaqalisa ukunjwa amaphathi anjengabo-MDs siyakwazi ukuqakela muntu esiphayo imali ngoba aluba sesiphiwa imali aluba ababotshwayo kabahlalanga isikhathi lesi abasihlalileyo besesibokisini aluba imali yakhona sayibhadala kudala lokhu sekukithi kathesi ukuthi sijabuke sijike ukuthi hhayi cha asisafuni.
Lowo ngumnumzana Charles Nyoni, ilunga leqembu elizibiza ngokuthi ithajamuka sesijikile. Ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Iningi lezakhamizi zenkayi kuWard 20 ziyakhonona ngendlela inkokheli yomdabu egoqela osobhuku eyabela ngayo abantu abavela kwezinye izigaba indawo zokwakha imizi zisithi kakusetshenzwa ndawonye lezinye inkokheli zakulindawo. Imizamo yeStudio 7 yokukhuluma losobhuku walindawo ukuthi asichazisele okwenzakalayo yehlule, kodwa ukansela kaWard 20 unkosikazi Maria Ndlovu uthi udaba lolu luke lwahlafunwa ekhansili yenkayi njalo lwabikelwa losikomichi kanye lomlisa walindawo, bona ababikwa besalucubungula njalo bengakaphenduli. Owayeyinduna yalesi sigaba uChief Nkalakatha usanda ukubhubha. I-Studio 7 ixoxe lokhansila Ndlovu ukuze asichasisele okuningi ngalolu daba.
Udube lokuhlaliswa kwabantu elukhona yilolo lokuthi usobhuku uyaphume nguye yedwa. Yena kumele baphume bebane bekhulume le community abahlali bakufona leso sigaba ukuthi umuntu lo uzodinga indawo singambeka ngapi. Uzabona umuntu seyakhile endaweni yabanikazi ukuthi yambuzwa umzethi inhlezi phezulu kwemali yami. Kulokucabana okukhulu kakuzisisana njalo ungazama ukuthi uthi uyabacelisa osobhuku ukuthi hayi lokhu kumele likusebenze kanje. Ukhansila kathiwa umuntu lokumele abuye le recommendation letters atsho ukuthi ubehlezi njani labantu lapha kade khona njalo abahlali bakulindawo bambeka ngapi. Bona vele kabakufika kusebenza sibona sebe behind idola lika Obama bayathengisa umhlaba. Thina okwakhathesi saba lomnyama phela ngoba uChief Nkalakatha is late. Khathesi sifakele umlisa ngokukhona ezama ukuthi angathi uyabamba bamba kodwa vele asikasebenzi la asikahlali la ukuthi simbikele ngohlupho lolukhona. Uhlupho luyaziwa lo DA uyakwazi amapolisa ayakwazi siyababikela time and again ukuthi i-reply asingayiboni kodwa kasimanga lokho esiqhubeka.
Ye kodwa abantu labo bavela kuziphi izigaba zelizwe?
Abanye abantu laba yilaba babehlezi ngale enkayi phansi kukasifiso sikaZulu ukuthi siya ehlangabeza ababehlaliswe ngomunye usobhuku ngengekho emthethweni babuyeke ngapha kuThebuyanini ngapha bebizwa ngusobhuku asikeke abathengisele indawo. Abanye ngabazele emidlenzi abanye vele lokuthi ngathi bazela ngaphambi kwazi ngoba nezibongo zabo ileziyane zisiye yena uyabekwazi ukuthi bathatha ngaphi labo bantu.
Kuyini okwenza kube le ngxabano ngendawo leyo? Kulabanye abantu okumele behlale kuyo yini?
Uyananzelela ukuthi i-council ithini? I-council njengabahlali besigaba ithi nxa kuzabekwa umuntu hlangananini libonisane ukuthi umuntu lo uvela ngathi kuhamba njani kumele ahlaliswe ngathi ngokusemthethweni. Yena uhlalisa abantu endaweni zabanikazi abakhona abaphilayo asikuthi uhlalise ebantwini abangafiyo. Yikho okuze kukhoze ini i-conflict ngoba mina nginje ngiwukhansela nyabe sengithwele nzima sembona abantu sebebuya yekhansela kathi umuntu luvela nga. Nxa mina sengimbuza usobhuku ukuthi kathi abantu laba abahlala lapha bavela ngaphi ngasaqedakala uyabe selumulimi vele ngasazwisisa.
Dikela luhlafuna lolu daba yini edalele council yenu njalo liphuma lezinqumo
kakhulu sitshela ngakho DA. UDA sesizamile ukuthi sinicebise lokhono uMandla Makhulu Moyo izini lobaba uMbewe la esimtshelile ukuthi lapha ezigabeni kakula kuhlalisana kuyaxokozela ngendaba zikasobhuku othengisa ilizwe ngoba lakhathi ezingikhuluma nisenze nje ukhona omunye obesebiziwe sokuthi umdlisa uthi yakugwela i-$15 ngokuthi wena wacentelani laphana waphiwa ngusobhuku onje mina nginike i-$15 ngihambe nye kutshengisa indawo ngathi hambe uyayithatha i-$15 ngifuna ukuthi ngimkhuphe ku-Studio 7 sokunzima ukuthi ayithathe leyo mali.
Lo ngukansila Maria Ndlovu kaWard 20 enkayi. Sixoxelaye ekhonale enkayi. Isigaba secholochonge sinye sendawo lapho indlala ebikwa ilokhu iphazamisa kakhulu impila kahle yabantu abaphila legcikwane elibangela ingculaza ele-HIV. Abaphila laleli gcikwane babhekane njalo lokusilela kwemithi kanye lamaphilisi. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxelo wake wamela isigaba secholocho edalele Senate, uMnumzana Believe Gawule ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Izidudlela zethu abantu bayagula kathesi inkomo kule madola la ebesinceda lawo kathesi asekho kuyafunakala ukuthi abantu bagulayo kwake kwazise kathesi inkomo abantu abanezehlala bephila amaphilisi la aphilisa abantu abagcina ukuthi ngabe bathole ukudla obuningi amahle baphila namagcikwane abagcina egcikwane laba lawo ukudla kwakhona kuyadingakala ukuthi ezibhedlela lapho abantu balethelwe imithi kunike izibhedlela zethu basinqa umuntu esemaklinik ethu lapho phandle kapha etoreti uyakuhamba kuleti ukuphiwa okuyiphakafithi kuphela kuphelele khonapo abantu bemele beyoziphambili khona emadokotereni imali zokuya emadokotereni khona ngayo kuma-private doctor akazikho ngokunjalo yini osidubo olukhulu esinalo esibhekane nalo ukuthi izibhedlela zekhaselati ukuthi zicinze abantu baphathise kutholakala imithi ezibhedlela la ngoba abantu kungabe gula basuka behambe imango emide nemali zakhona njale zingekho zokuhamba njoba ilizwele njeli njeli nganamali umumo njengaloo ngaphukula kuphela ukuthi izibhedlela zethu zithole imithi eyeneleyo ikakhulu amadola la angangenela kuyakuqakahlela idola lapho yayisinika imithi yayihambise ezibhedlela zonke ezisedizani la but ngakhethi yahamba esibhedlela imithi yasilela kakhulu.
Ungathi lubhahe kanganani udubo lwabantu abaphila legciwane le-HIV abasilela ngokudla?
Wolu lukhulu kakhulu sibili ngoba ukuthi ngayenelisa ngakhangela sibili ukuthi abantu laba baningi abantu abaphila negcikwane leli asebethola ke lethi gcikwane laba abayiba bamele lephathi zethu lokukudla ngoba ukudla lokhu kuyabuya kodwa kuyasilela ukudla lokhu ngoku kuyasilela kakhulu akube enelisa abantu laba baningi abantu laba abaphila negcikwane njalo ukudla kwakhona kulutshwane akukancedisi ngezindlela kucika zokucinisa abantu abavele sebebulawa indlala ngoba abantu bakhona bayabethonele thola ukudla sile okuningi ngoba umuntu wakhona efuna ukuthi athole ukudla okuningi ngokunjalo ukudla kwakhona kuyabe kungatholakali yiwo isicela ukuthi ngalo kuthiwa bona abancedisayo ngokudla lokhu bangezelele ngalokho kudla okugoqela izinto eziningi bengagoqeli nje nxa benike impuphwane impuphu kuphela banike lokunye njalo okungezelelayo ukuthi abantu bathole ukudla basile ebabevele bedinga ukudla okuningi xa bephila lo mkhuhlane ngalowo khona nsuku zanamhlanje.
Lowo ngumnumzana Belief Gawule, isakhamuzi seCholocho njalo owake wamela isigaba lesi edalele Senate. Ubekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku-909 meter wave, laku-shortwave 4930, 6065, laku-15460 kHz. Nilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Ngeselitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama onguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngiseGwanda lapho engixoxa khona lesikhulumeli senhlanganiso yabasakhulayo, iCommunity Youth Development Trust. Ngilonkosazana Linda Mpofu. Ma Mpofu, ngiyakwamukela kuhlelo. Kusitshele ngenhlanganiso yenu, lijongeni.
Inhlanganiso yethu leyo okuthiwa yi-Community Youth Development Trust yinhlanganiso eseGwanda, inhlanganiso ebunjwe ngabantu abatsha abananzelele ukuthi ulutsha laseGwanda alula hlanganiso ebunjwe khona eyazi ngenhlupho zabatsha beGwanda. Yikho-ke ukuthi abatsha laba bahlangane babumbe inhlanganiso okuthiwa yi-Community Youth Development Trust.
Sike sabona lapha imifanekiso ekhasini lenu le-Facebook lihlangana lezakhamizi, liyabe lisenzani kahle kahle kunhlelo zenu?
Okumqoka ngikubuthanisa ulutsha ilinika ulwazi ikakhulu abangalwaziyo. Sinanzelela ukuthi ulutsha lulolwazi oluningi kakhulu olungafikiyo kibo. So esikwenzayo kukubiza inhlanganiso ezinjengabo Zimbabwe Lawyers for Human Rights ukuthi zizohlangana labatsha mayelana nje lenhlala yethu lapha ezikelezini lapha.
Baya kunanzelela yini abasakhulayo ukuthi balamalungelo njalo angaba engalondolozwa ngendlela efanele?
Kakhulu bayakunanzelela ngoba na uletha inhlelo ezinjalo singathi kwi-community nje kuzakhamisa ubona njengobuso ukuthi hawu abantu bebengakwazi bekubomnyama ubambili uthola izini le mibuzo ishiya isiba miningi usunanzelela ukuthi hayi abantu ulwazi basalifuna balilambile kakhulu abe basizi ezabeleni ulwazi.
Liyafika lasemaphandleni?
Siyangena emaphandleni kakhulu ngoba kulapho ulwazi olusahlilele khona. Yebo kambe lapho eBanda Town sikhona sibili siyenza ihlelo kodwa emaphandleni yikho lapho esifuna ukuthi sigcike khona kakhulu ngoba ulwazi alukafinyeleli kakhulu. Ungananzelela ngakho emethukegwanda ama-radio ama-TV awabambi ezindaweni eziningi yikho-ke kabe sokufuna ukuthi abantu nxa kungukuthi kule lwazi abafuna ukuthi balitshele abantu manje kumele bayefika khona kanye endlulini yabantu. So akathesi siyasebenzelana labatsha bemzingwane siyafika ensiza siyafika eGwanda South siyafika njalo kubo-Bate Bridge.
Hayi isikhathi kasisavumi uMampofu ungaphosela ukugcina.
Hayi thina engingakutsho ukuthi asilondolozenini abatsha bethu ngokubanika ulwazi ngoba yiyo ikusasa yethu. Singayekela ukunika abatsha bethu ulwazi ukutsho ilizwe lethu selithabalile. Asilekeni kakhulu emhlebeni zabatsha nabadala babekhona ukwenzela ukuthi labo kungeyibo phela abakutshengisa indlela. Ngalawo manzi ngiyabonga.
Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo uMampofu lathi siyabonga.
Siyabonga Nkosi.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lesikhulumeli senhlanganiso ye Community Youth Development Trust unkosazana Linda Mpofu. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamili Nkomo. Lila
siyabonga Ntungamili.
Ushayile kahle mfowethu, nasifuna ukuyafika emakhaya siphilile, la sikokuhamba lokho.
Hayi mina ngisebenzela lapha, mina ngikhanda imali la.
Ayi phela uma uhamba kanje ngeke sikwazi ukuyafika emakhaya thina.
Ngofunyehla
impilo yethu siqakathekile kule mali yakho
yoyitshayile. Ngofunyehla kathesi
mhlabeni wenze ngathi uyasha ngoba isikhathi uzosha azoyendosa ilicense yakho
ziqhuba ezalamhlanje ke sikhangile ebesilaso. Inhlanganiso ezibiza ngokuthi yithajamuka sesijikile ithi izaqhubekela phambili ngomkhankaso wayo wokukhuthaza uhulumende ukuthi alungise umnotho welizwe. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.